VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 3 Mfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
The CCC members will not receive their coupons to go back home. They are staying in hotels at the taxpayers' generosity, and these will be deducted from their salaries.
Amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change kubikwa alakho ukujeziswa ngenxa yokwala kwawo ukuya edale namuhla livulwa.
Is known ziyafa izinyamazana lezi esiphila emhlabathini yazo ziyafa lezihlala emilindini ziyafa njalo ulokhana kuyinto embi kakhulu engikubonayo kakhulu mina engifuna ukungani kuyayenziwa ukuthi sihawulise kakhulu laba bantu abadala umlilo.
Uhlangothi olubona ngokulondolozwa kwezemvelo olwe-Environmental Management Agency lubika ukuba luyaqhubeka uhlupho lokutshiswa kwamagusu esabelweni seMachabeleland North. Abasakhulayo abalamabhizimusi athuthukayo bathi uhulumende kumele efake imithetho engabanika amadlabuzana ukuthi babhalise amabhizimusi abo okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change asanda kukhethwa ngoZulu alakho ukuncitsha inhlawulo zawo lamakhophon amafutha ezimota ngenxa yokwala kwawo ukuya edale namuhla lapho livulwa kusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa uvule ukusemthethweni idale lePhalamende namhlanje lapho amalunga ebandla leZANU-PF abethe gwaqa ukusakhiwe esitsha salidale eseMount Hampton kodwa abe-CCC kabazange babuye. Ekhuluma ngesehlakalo lesi usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mutenda uthe okwenziwe ngamalunga edale lawa kutshengisa ukweyisa leli dale ngakho-ke balakho ukujeziswa. Uthe kuveza ukungahlonipha abantu ababakhethayo.
The CCC members will not receive their coupons to go back home. Secondly, they are staying in hotels at the taxpayers' generosity and commitment. These will be deducted from their salaries.
Abameli be-CCC abasoze bathole amafutha abo awemota ukuba babuyele ezindlini zabo. Okwesibili, ukuhlala kwabo ehoteleni ngemali zabantu sizathatha imali kuholo labo.
Kodwa okhokhela amalunga e-CCC edaleleli umnumzana Amos Chibaya uthi kabayanga edale lePhalamende ngoba uMnangagwa wacila kukhetho.
Okokuqala kumele sazi ukuba ePhalamende kakula baphathi besikolo. Okwesibili, usomlomo wePhalamende kasuye osiqatshayo. Abasiqatshayo ngabantu beZimbabwe. Okukhulu yikuthi usebenzisa uphi umthetho ukusilawula.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nguhlanganiso yeZimbabwe Youth Arise umnumzana Blessing Sibanda uthi ibandla le-CCC kumele linanzelele inyathelo leli ngoba lilakho ukuzondisa abantu ababavotelayo.
Ama-parliamentarians ayalile ukubuya wona la e-CCC itshengisa ukuthi kukhona ukungavumelani okukhona phakathi kwe kwi-government ekhona eZimbabwe kathesi inaleyi e-elekthiwe ngabantu ukuthi i-represent ama-views abantu kodwa ngabona sebe sithi bona basahamba eParliament, that means ukuthi they are no longer serving what these people elected them for. Ngoba thina ama expectations ethu thina sibafaka sibavotela ukuthi bona bahambe eParliament, ngabe ukuthi kulezinto abazongavumelani nazo, that should be debated within the Parliament. So now if they are boycotting, what are they trying to say?
Ekhuluma eParliament umnankakho wonse ukuba uhulumende wakhe uzimisele ukulungisa indubo ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ukhuthaze iParliament ukuba ilungise imithetho ezaletha intuthuko kaZulu.
Let me once again take this opportunity to urge all parliamentarians to wholeheartedly participate in the enactment of laws that will improve the quality of life of our people. Ilizwe lakhiwa libuswe likulekhelwe ngabanikazi balo. Hallelujah.
Ngikhuthaza bonke abasePhalamende ukuba kababeke imithetho ezakwenza impilo zabantu zibe ngcono.
Gameli uthe umthetho ofana lo private voluntary organizations PVO bill, OA Mines and Minerals bill, Broadcasting Services Act, Veterans of the Liberation Struggle Act leminye kumele ilungiswe ngesiphangiphangi. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-Africa Youth Generation umnumzana Libert Sibindi uthi kumele idale lePhalamende liqale ukukhuluma izifiso zikaZulu.
IPhalamende kathesi kumele liqalise ukufaka imithetho e-people stand kathi ezebhenefita abantu, not eyabe ifuna ukuthi kube ama-protision ale mali ehlale isidla kodwa, not abantu bebenefit kuma-policies la azafakwa yiPhalamende.
Ekuvuleni kwePhalamende bekulabahluleli bemadale aphezulu abaphathintabo bakahulumende lezisebenzi zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Upton, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olubona ukulondolozwa kwezemvelo olwe Environmental Management Agency lubika ukuba luqhubekela phambili uhlupho lokuchiswa kwamagusu ikakhulu emangweni owewange esabelweni seMathabeleland North. Kusukusela ngenyanga kaNtulikazi kusiya kwephelileyo sekuthe indawo ezifika inkulungwane ezedlula ikhulu lamahektali 112,000 hectares. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-ema bathi ludla ubhedu lolu hlupho emaphandleni angcelezelane lezihonqo zezinyamazana ezigoqela iWange National Park leForestry Commission kubangelwa izakhamizi ezizingela okungekho emthethweni. Labanye njalo abagamula izihlahla ezifana lezephane ukwenza amalahle athengiselwa emadolobheni ngesimo sohlupho lwamandla kagetsi kanye lentengo yawo. UNkosikazi Sithabile Dube obele inhlanganiso lekunhlelo zokulondolozwa kwezemvelo le Mpumela yazo utshelela umsakazo ukuba imililo le isibhahile njalo kakhulu esigabeni seLupane, eMguza kanye leBhinga.
Umganga osuchile ubalisa i-112,291.7 hectares. Siqathanisa lomganga owawusuchile ngesikhathi esifanayo nyakenye owawuyi-165,544.5 hectares. I-district ye-Wange iyo ethungamelayo phose iminyaka yonke. Sikhuluma kanje sekuthe 49,874.74 hectares.
UNkosikazi Dube uqhubeka echasisa imbangela yalolu dubo.
Yikho lapho izigangi ezingena khona zisiya zingela okungekho emthethweni bese ziqala imililo. Bese sinanzelela njalo ukubana ngaphandle kwephochini kule ndawo ezikhona lapho okwenziwa khona amalahle okungekho emthethweni.
Umnumzana Vusumuzi Masilela ongusobhuku ngaphansi kwenduna uMvuthu laye uthi sebethwele nzima ngabazingeli laba abalumathisa iganga ezihonqweni zendle.
Abakhonza lonolu hlupho ngamaphotsha abantu abazingelayo abangena eNational Park lapho kulotshani khona obukhulu, so bayabasimlilo khona ngale bepheka konke nje abakwenza bese gangeni but bese benqabela ukucitha lo mlilo.
Umnomzana Kizmi yake inmoyo ukansela wemaphandleni ewange emangweni wekachechethe uthi ukuchiswa kwamagusu sekubulele izinyamazana lezinanakazana eziningi zendle kulindawo, lokhu kungumkhuba ongahambisani lenhlelo zokulondoloza. Uthi kunje indawo eziningi kazisala madlelo njalo lotshani kalusahlumi njengayizolo.
Izinyoni ziyafa, izinyamazana lezi eziphila emhlabathini nazo ziyafa, lezihlala emilindini ziyafa njalo. So ulokhana kuyinto embi kakhulu. So engikubona kakhulu mina engifuna kungani kuyayenziwa ukuthi kuthawulise kakhulu laba bantu abadala umlilo.
Ezinye njalo izizathu zemlilo le unkosikazi Dube uthi zibangelwa izakhamizi ezivame ukuphunyuka ngamabibi lazicenta emasimini, njalo abanye ngabachiya izitompu zokubhenywayo bese iganga lisala lilumatha. Njenge Emma uthi bakhulumisana labe rural district councils abalimi kanye lezinye ingatsha zikahulumende ngendlela zokwehlisa limlilo.
Ukukhulumisana labo uphezulu kakhulu kubana inhlelo zonke ezikhona asiqaleni ngokukhuluma ngemlilo kwenzela ukubana bavikele izilimo zabo, kungaba izifuyo kumbe khona okwabakulime emasimini.
Ngalokhu izakhamizi sezikhuthazwe ukuba ziqoqe izikhali zemlilo zihlale zihlomile, njalo inkokheli zezigaba zikhulume kabanzi ngemililo le zicente imingcele okuthiwa ngama-fire guards. Phezu kwalokhu izakhamizi zikhuthazwa njalo ukubumba amaqembu ama-fire management committees azabona ngokufundisana lokucebisana lezakhamizi okugoqela ulwazi ngendlela yokuziphatha nxa sekwenzeke ingozi yomlilo. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngeng Nokuthaba Dlamini.
Umsekeli kaMeya wedolobha lakoBulawayo, umnumzana Donald Mabutho, uyalandula ukuthi yena kumbe abazali bakhe ngabantu bokuza eMathebeleland ngoba uthi wazalelwa esibhedlela sempilo njalo uzimisele ukuthuthukisa leli dolobho ngoba wakhulela kilo. Mnumzana Mabutho ongukansela wempophomale Mabuthweni uthi kalolwazi lokuthi izakhamizi ezatshengiselayo zisola ukukhethwa kwakhe zakuthatha ngaphi ukuthi ungumuntu wohlobo lwesishoneni. Asizweni umnumzana Mabutho echazisa ngalolu daba ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni leVictoria Falls lapho abika waxotshwa khona kuxatshanwa ngokhetho lukameya kunye lohlelo lokuhlanza idolobho lakoBulawayo olukhokhelwa ngumnumzana Coltart lezakhamizi olusaqhubekayo.
Into engithanda ukuyibonga nje kubonga izakhamizi zakoBulawayo ngokunisekela wani ukuthi ngibe ngukhansila wendawo yasempophoma lasemakuthweni ukuthi ngikhokhele. Okwesibili ukuthi lami ngibe ngumncedisi kameya ukuze sidonse kanye kanye lezakhamizi lama-stakeholders akoBulawayo sithuthukisa idrobho lethu. Mina ngiyinzalo yakhonapha koBulawayo, angazi ukuthi abantu bakuthatha ngaphi. Ngizele empilo la mhlaka 7 February 1983. So abantu bengakhathazeki ukuthi hayi ngumuntu okuze. Mina ngizalele empilo la, ngakhulela kublock 30 la umzulu kamadlodlo. Ublock 30 ngafunda eNkulumane primary. Uyedmaster wayesese ngumnyama aliwazi abahlali bempophoma ukuthi sake sabala uyedmaster ngumnyama eNkulumane primary udeputy emudlodlo. Ngiqeqeshile, I'm a transport consultant by profession and currently I'm studying towards my masters. Hayi abazali bami badabuke eSwaziland.
Ubuke kwaba le ngxabangxoza phose efana leya koBulawayo kukhethwa usodolobho weVictoria Falls, njalo kubikwa lawe wawukhona waxotshwa. Kwakuhamba njani lapha
indaba ye Victoria Falls? I think it was blown out of proportion. Iparty yayithume abantu, it was Honorable Desmond Makaza, Honorable Mlilo Stabile, Councillor Shepherd Sithole. Mina I went there to assist, not to lead the delegation or to impose a candidate. Njalo angizange ngixotshe eVictoria Falls, zaba zinkulumo zabantu. Lingaze libuze amakhansila eVictoria Falls azalitshela ukuthi uMabutho azase imbone njalo kazange ixoxisane lathi. Ngazwa nje sokumenyezwa nje ibizo lami Agula in position a candidate. There was a party directive in consultation labantu ave Victoria Falls. And the bag was in Tege or Nama Council of Victoria Falls, Utivako Kisananjani, La Labo, Ababe Zinko Keri Pambi Wan, Minahasa and Salinje Motinian, Bonavese and Zinsevense, Ababe Tunui Pat.
Siyabona ukuthi uhlelo eliluqhuba phambili kulezi insuku ngolokuhlanza idolobha.
Iviki ephelileyo sike sahlangana nama business people osomabhizimusi ukuthi singancedisana njani ukuthi idolobho libe lidolobho elihlanzekileyo. Ye imfundiso izaba khona ukuthi ubone ukuthi asingeke saqalisa ukuthi siyenze izinto singazange safundisa abantu bakobulawayo ukuthi bantu bakithi sesithatha amanyathelo lawa nalawa. Le ngozi yokudampa izibi lokuthi nxa kusiba lembadalo njalo ukuthi nxa umuntu ngalahla nje ingcekeza edorobheni kule sijeziso bani lokule sigwebo bani kathesi nje silodubo lokuthi we only have 6 refuse compactors imota leziyana ke omabhimi sasithi ngomabhimi khona ke idorobho required 30 and also ukuthi sibe le engagement lenkulumo lokuzwanana lama vendors akobulawayo uzabona ukuthi abantu bakobulawayo bayalalela and abantu bakobulawayo bayalithanda idorobho labo abantu sebegcwele every corner yakobulawayo and le nto le iqalise igodi selivaliwe egodini so ngeminye imizamo esibona ukuthi layo ingasincedisa ukuthi idorobho lihlanzeke
lo ngumnumzana Donald Mabutho ongumsekeli kameya wedolobha lakobulawayo njalo engukhansela wempophoma Mabuthweni obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Abasakhulayo abalamabhizimusi athuthukayo bathi uhulumende kumele efake imithetho engabanika amadlabuzane okuthi babhalise amabhizimusi abo okusemthethweni. Bathi imithetho ekhona okwamanje ilakho ukubhidliza amabhizimusi kodwa uhulumende uthi kule mithetho ekhuthaza bonke abantu ukuba bevule kumbe bethuthukise amabhizimusi abo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Loba nje uhulumende ezichayela ihlombe esithi ubeka imithetho ezamabhizimusi amancane elohlonzi njalo ethuthukisa lawo mabhizimusi abasha abalayo imizamo eminje bayakwala lokhu besithi iyancindezela imithetho ekhona kathesi. Omunye osakhulayo olebhizimusi lokuthenga lokuthengisa kobulawayo unkosikazi Winnie Moyo uthi kumele kube lemithetho elondoloza imali zebhizimusi lakhe.
Inkokheli zethu zingahlala phansi zikhangelisise esiwabiza wona ngama-policies lawana aqondane lezimali zethu ukuthi nxa kungama-fiscal policy bangalungisa ngaphi, nxa kungama-revenue policies bangalungisa ngaphi. Senelise lathi ukuthi sithole ukuphila.
Umnumzana Emmanuel Mpofu ngosakhulayo olebhizimusi lokubolekisa izimota kobulawayo. Yena ke uthi abanjengaye bafisa ukuba kube le mithetho engenza bethole imali emabhanga.
Njengami loba ngifuna ukwengeza izimota zami akukho lula ngoba angenzi imali eningi ngelanga. Ngiyabe ngifuna iloan ebank kodwa ukuyizuza akukho easy. Sasithi iEmpower Bank izasisiza kundaba leyi kodwa kukhanya labo balokuningi abakufunayo ukuze umuntu azuze imali. Ukusibisela emuva lokho.
Umlimi osakhulayo ohlala eChegutu unkosikazi Rumpitsa eMatonga uthi kungasiza nxa uhulumende engaba le mithetho ezakwenza kube labalimisi abaningi.
Ibill yana babesithi khona every farmer maybe it depending on how big you are you should have at least an agronomist that is helping you. Mina ngibona ngane lokhana right ngoba ukuba sifundisa vele ukuthi siyenze njani. Thina njengama-farmers yabe sikwazi nje you can google and everything but you won't know everything.
Kodwa umnumzana Brian Sithole omunye weziphatha amandla zekhansili yebona ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo eZimbabwe Youth Council uthi imithetho ekhona kayenqabeli abatsha ukuba benze abakufunayo kwezamabhizimusi eZimbabwe.
We also have the power bank.
Kule bhanga labo ele-power bank lapho abenelisa ukuyathatha isikwelede
ezikolweni zemfundo yaphezulu kule ndawo lapho okulolongwa khona imicabango yamabhizimusi. Imfundiso iyaphiwa nguhulumende langenhlanganiso ezifana leyethu, yikho ngisithi amathuba akhona bengahlaleli izandla lengqondo ontanga.
Umkhokheli webhanga labatsha ele-Empower Bank, uMnumzana Shadrack Membere, uthi bayakhalala kakhulu abasakhulayo, kodwa ikhona imali yokubaboleka ebhanga leli enganceda ukuthi amabhizimusi abo aphumelele.
Imali ikhona, ama collateral free loan yethu amanye angkhona ngama $100, amanye ngama $300, enkulu yangkhona $500. So bangabuya njenge group bayenze i-cross guaranteeing, bafile ama platform sizabancedisa ukuthi bayithole imali leyo.
Umsekeli wenkokheli yenhlelo zabatsha ugatsha olubona ngendaba zabasakhulayo, uMnumzana Offers Dube, uthi uhulumende uza kuqhubekela phambili ephakamisa imizamo yabatsha.
I-Ministry of Youth ilamathuba akhona amaningi kwabasakhulayo, izikolo zokufundisa imisebenzi yezandla esingathi ngama-vocational training centers. Njalo siyafundisa ukuphathwa kwamabhizinisi, njalo ebhanga labasakhulayo esithi yi-Power Bank elincedisa abasakhulayo ngokubanika imali.
Abanye abatsha abalamabhizimusi amancane bathi abalantshukuntshuku yokuthi imisebenzi yabo yaziwe ngokusemthethweni, ngoba bayesaba ukuthi ngenxa yomumo womnotho wakuleli bengazisola kusasa sebebhadala imali eningi kuhulumende wona amabhizimusi abo esathuthuka. Imithetho ekhona elizweni khathesi ithi nxa umuntu efuna ukusungula ibhizimusi alibhalise elandela imithetho efana lowe Companies and Other Business Entities Act Chapter 2135 kanye lowe Companies Act Chapter 2403. Abatsha bathi imithetho leminye nje ileziqa abangenelisiyo ukuzilandela, okubalisa imali efunakalayo ekubhaliseni ibhizimusi, amaphepha atshengisa isimo semali yamankampani, ukuthi njalo ukuthola i-tax clearance lemvumo yokuthi iZimra ibambe imali kubhizimusi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ingcwethi kwezomnotho zithi eleZimbabwe lehluleka ukuthuthuka ngemfanelo ngenxa yokufuthelana okuselizweni kulandela ukhetho olulempumela ephikiswa libandla leCitizens Coalition for Change lamanye. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhulumende uthi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka kahle, ikakhulu uma abadabuka elizweni leli bevula amabhizimusi atshiyeneyo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ezama ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe labantu elizweni ukuba bevule amabhizimusi phansi kwezihloko ezithi Zimbabwe is open for business, njalo lesithi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Bakhona abadabuka eZimbabwe abavula amabhizimusi kodwa kukhanya ngani umnotho kawuthuthuki kahle. UMnumzana Sean Macheza osebenzela inhlanganiso iTransnational Institute uthi kumele kulungiswe ezombusazwe ukuze umnotho uthuthuke ngemfanelo. Lapha ukhuluma ezimele.
Kunzima sibe ukuthi sikhulume ngendaba zenotho lelizwe singakhulumanga ngendaba zombuso. Kungancxa singakhangela emzini sibili indaba yomndeni ukuthi sithi ubaba lomama mabesilwa abantwana bengazwisisani ungela budlelwano phakathi kwabo, kunzima ukuthi inotho yomuzi ikhule.
UMacheza uthi kumele abantu besebenze ndawonye ukuze kuthuthukiswe umnotho weZimbabwe.
Singaba le-US dollar, singaba le-euro, singaba le-bond, singaba lani, kodwa ma abantu bengahlangananga basebenza bonke akula lutho oluphumayo. So mina indaba engingayitsho ukuthi eZimbabwe kufunakala ukuthi kube lesikhathi sokucabanga, isikhathi sokuthi abantu bahlale phansi bavumelane sibili ukuthi into abayifunayo elizweni kuyini. Once abantu bezwisisana uzabona ukuthi inotho yelizwe iyahlala elizweni, ngoba sebe sesiphuma sisiya ngapha kulethu lokubalekela nxa kuyukuthi ekhaya kuyaphileka nyabe ngidingane eNetherlands, omunye abe dingane eSouth Africa, khathesi amaZimbabwe nathola omunye seseSomalia, omunye endaweni esasithi ngeke sisatholakala sikhona.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Joyce Ngwenya uthi okuhluphayo kwele Zimbabwe ukuthi uhulumende yehlukanisi ezombusazwe ezomnotho.
Umnotho uhambelana lombuso. Nxa umbuso ungamanga uhle, ibizo lelizwe lingcolile, kuyehlula ukuthi kudingeke kumbe kubuye osobhizinisi abalesifunzi. Ayiso investment leyo, lo yikwisela bo leyo. So nxa into nxa umbuso ungalungiswanga kuhle, igama lezimbabwe, ibrand yezimbabwe iyahlala imikabi, asiphumeleli ukuthi sihuge osobhizinisi abanikeza imali eyenza imisebenzi.
Uhulumende wakwaleZimbabwe uthi umnotho wathuthuka ngokuyisilinganiso sokune ekhulwini 4% ngomnyaka ka-2022. Uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba umnotho uzathuthuka lonyaka ngokuyisilinganiso sokwesithupha ekhulwini 6%. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Olympic Committee uMnumzana Thabani Gonye uthi inhlanganiso yakhe lenjabulo enkulu kulandela inhlonipho ephiwe emphathi ntambo wezemidlalo unkosikazi Kirsty Coventry. Unkosikazi Coventry uphiwe inhlonipho yokungena kwi-Swimming Hall of Fame eMelika. UMnumzana Gonye uxoxa leStudio 7 eseCape Verde lapho angena khona umhlangano okhangela ukuqatheka kokuthuthukiswa kwabesifazana kwezemidlalo, ongumhlangano ongena njalo ngumphathi ntambo wezemidlalo unkosikazi Coventry.
Sikubona kakuhle sibili, and kuyinto esithaba ngayo kakhulu. Hayi, sithaba ngikuthi nxa singabona ukuthi iZimbabwe lapha ekhona kuma sports le achievement eyenziwa nguMinister Coventry i-Olympian kuma-Olympics le kuma-World Championships le mnyaka aya-achieva konke ayekwenza, iwina ama-World Championships ama-medals angu-8, iwina ama-Olympic medal ama-medal angu-7, and then ubona ukuthi nxa wayesenza ama-competition lawa from ama-Olympics ayesidney aye-2000 aye ku-2004 lapho aqalisa khona ukuwina ama-medal, abesesiya ku-2008 lapho awina wona angu. So ngiyabona ukuthi ubonakala akwekwenzileka abe international federations bamubone ukuthi abe ku-Hall of Fame, ayingathwe ku-Hall of Fame i-celebration njalo i-recognition yokuthi akwenzayo lokhu kakwenziwa ngumuntu wonke.
Sikhangela ukuthi nguye umphathi ntambo obona ngezemidlalo eZimbabwe, lokhu likhalela ukuthi kuzaphathisa njani umsebenzi wakhe njengomphathi ntambo.
Kirsty should be an inspiration. Umuntu ukuthi abantwana nxa bemkhangela bathi mina ngifuna ukuba njengobani. Njengoba sonke sasithi sikhula sasithi ngifuna ukuba yini, ngifuna ukuba ngubani. Ngumuntu lo ukuthi nxa ekhonako abantu bafana nje bakhangelela ukuthi lami ngifuna ukuba njengoMinister Coventry.
Uthi kulo mkhosi elikiwo, umkhosi lo ngowani?
Lapho esikhona lapha sisesawu eCape Verde kule esithi thina i-Gender Equality Forum. Ngoba uyakwazi ukuthi nxa sikuma sports lapha achiyeneyo kuloba kwesinye isikhathi ukuthi abanye abantu abathole amathuba ngokuthi bangabi besifazi, abanye bengabesilisa. So thina kusuku-Olympic Movement la ku-Anoka kuthiwa fanele sinike amathuba alingeneyo, kube kungalokuthi umuntu angabe nxa engowesifazi angatholi i-leadership position kumbe angabe i-athlete angaphiwa ama-opportunity okukompyutha. So ukubuya lapho esikwenzileyo mina ngiyimemba ye-Anoka Gender Equality Commission. So ikwapha esikhona singama Olympic presidents lama member representatives kuma board yethu kuma NOCs ukuthi sikhulume sishaphene each other ukuthi singenza njani.
Elakusasa leZimbabwe kwezemidlalo ulibona limenjani?
Elakusasa nxa singabambana sonke si ngoba ukuphumelela komdlalo ngisala ngikhuluma ngithi mina akusikho responsibility ye Olympic Committee yodwa, njalo kayisiyo responsibility ye government yodwa. Kufanele nje sonke abantu esikhangelele ukuthi iZimbabwe iphumelele, kathesi iZimbabwe ke iphansi. Kufanele sibambane i-government, i-corporate sector, i-Olympic family, i-sports and recreation commission, ama-parents, ama-corporates, ama-sponsors, lama-athletes.
Lo ube ngumkhokheli wenhlanganiso ye Zimbabwe Olympic Committee, umnumzana Thabani Gonye ekhuluma le Studio 7 ese Cape Verde. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguThabo Kancube. Lilale.